abangene lomhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lenqenye i150 batshela ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi wezimthetho kobulawayo inkosikazi Jacqueline Nyathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe leBotswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalomsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola weMelika angaba isigidi esiphose sifika amachumi amane i-US 38 million ngomnyaka ka-2021 iqo ngephoso okuphindiweyo kuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokukhathazeka ukuthi kule minye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chikandiwa kwenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho iyavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni. Kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songama-25% ekhulwini i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kulemthetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni. Kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle, uthola 75%. Kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma imele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ntapho, uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the country.
Njalo okumele sikunanzelele ukuthi thina sila mithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma njalo elilunga lecommittee eye diaspora policy uthi kunenye abakufundileyo kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezim trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbona ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizwile abakuchoyo engathi mbona ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining ile mali uyahamba uthatha inkarata zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje i-follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho obona ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka uthelezi mabalinika isiqiniseko sithisayo ikakhulu ukhangelo ungahlalise komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama RTGS engasathenjwa ngabaningi kakhulu abamabhizimusi bengasamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqiniseke ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. Ele Botswana lihambisa kakhulu iSouth kweleZimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu kokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba se-Studio 7 ngisehabron kwele Botswana.